Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntu ngameli inkomo.
Lo sithandekile emhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okuyipentshini lokhu esikuzuzayo kuvela kusikho lutho. Kuhle kuphelele ekubhadaleni yona amagetsi lawo ekubhadaleni amanzi lekuhambahambeni lokhu esikwenzayo. Usale ungasela lutho pho ubususidlani.
Abadala sebeluphele sebekhuthaze uhulumende ukuthi abanakekele njengoba bengelandlela yokuziphilisa ngoba imali yabo yempentsheni leyinye ababeyigcinile seyehla isisindo.
Imithelo ngapha edinga singazami iyahlupha kakhulu ebantwini abawoda izinhlanzi ngapha kwelakithi ngenxa yokuthi basuka bandelwe imithelo yangikhona ekubhadaleni i-council baphinde babhadale kwi-national park.
Abathiya lokuthengisa inhlanzi ebhinga bakhala ngemithelo abayihlawula kugatsha olubona ngezendle kanye lakukhansili yalesi sigaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulumsakazo. Abadala abaleminyaka edlula amachumi ayisithupha.
Abadala abaleminyaka edlula amachumi ayisithupha i-60 years sebekhuthaze uhulumende ukuthi abanakekele ngoba bengelandlela yokuziphilisa njengoba imali yabo yempentsheni lenye ababeyigcinile yehla isisindo. Ilizwe selisungule uhlelo lokusebenzisa idola leMelika. Inkutazo le iphume namhla emkhosini oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Older Persons Organization okunanza ilanga elabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations elokuhlonipha amalungelo abantu abadala ele World Elder Abuse Awareness Day eledlule mhlaka 15 kuyona le inyanga. Iziphathamandla zalinhlanganiso kanye labadala ekade bekulumkhosi bathe abantwababo abenelisi ukubagcina ngoba labo beswela imisebenzi.
Bagcizelele ukuthi kufanele uhulumende asungule isikhwama sokubagcina njalo kungakhalazwa ukuthi bebhadale indleko zamagetsi lamanzi. Lanxa uhulumende wabumba ibhodi yokunanza asebegugile i-Old Persons Board, uthi gala mali yokusebenzisa inhlelo zokuthi impilo yabo ibe ngcono. Ukuze size ukunenga lolu daba sixoxe lomlobi umnumzana Isaac Mpofu layo ogcizelela ukuthi abadala bathwele amagabha avuzayo.
Baqondile kakhulu, ngiyavumelana labo kakhulu. Impilo kithi thina abadala inzima mntanami. Okuyipentshini lokhu esikuzuzayo kuvela kusikho lutho. Kuhle kuphelele ekubhadaleni yona amagetsi lawo ekubhadaleni amanzi ekubhadaleleni ithelefoni lekuhambahambeni lokhu esikwenzayo. Usale ungasela lutho pho ubususidlani. Pensheni le njengoba ngisitho kayisilutho sibili yikusiyenza nje ngamazwi aqondileyo esiNdebele yikudlala ngani. Uvele uthi usabhadala lezenzinye izikwelede zabogetsi labobani ungakaziqedi lokuziqeda okuyipensheni kwakhona sekuphelile. Sasebenza iminyaka eminingi kakhulu kodwa-ke inzuzo yakhona itshengisa ukuthi kasibongwa. Ukusebenza kwethu akunanzelelwa. Lokuthi siyini siphila njani kukhanya akula muntu ozihlupha ngakho.
Imali ingabe ingavela ngapi? Sibona ukuthi vele ukhulumende kala mali.
Aluba kungenziwa isikhwama ye kungaba kuhle kakhulu. Yikho esingabe sikufuna bese sisizwa ukuthi uhulumende kala mali bese sizibuza imibuzo nje ukuthi uhulumende wathi akakathi kungani engela mali ilizwe lakithi liyilizwe elinothileyo kangaka. Thina sithi imali ingavela emnothweni welizwe okhona phakathi kwelizwe ukuthi kwehlula ngaphi kasikwazi.
Abangcono yibaphi?
omakhelwana esihlala labo abantu abadala sibambe nyawo lunye siyahlupheka sonke balutshwana abalabantwana abasemazweni ababasizayo kodwa ke ungaze wathemba abantwana ngoba labo balenhlupho zabo bawuphosela mhlabe zizini okunye okubuhlungu kakhulu yikhona lokho ukuthi abantwana bethu abaningi esilabo khonapha phakathi kwelizwe imisebenzi kayikho kabasebenzi sibili ukuthi lokhu zibuza kaningi kaningi ukuthi hawu bakithi kanti ilizwe labanje kungani kuyezwa izizathu mhlawumbe ziyazibekwe ubona ukuthi hhayi ziyadeda nje ziyale akukho okungezwakala ukuthi kati yindaba ilizwe lisehluleka kangaka simele sizinike amagwapha thina njengelizwe ikakhulu abakhokheli bazinike amagwapha ukuthi kati ilizwe lehluleka kangaka lona liyilizwe elinothileyo kungani
Lo mnumzana Isaac Mpofu umlobi ubekhuluma ecingweni ekobulawayo.